Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomu ute olamugela emweni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngutunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu mhlawumbe asebevota kuzana isiwanta kade besala bevota isikhathi sonke singabantu abatsha laba bantu abatsha kuthenge ukuthi abadala kade besala bevotela izanu sabasayithakazeleli siqhubeka basafuna ukuyavota
Ziqhubeka zisanda iziphathamandla zeZANU PF ezinqotshwe kukhetho lwama-primaries lona obeludlakela lengxabangxoza.
Kathesi mina sisiyakhangela ziningi izinto ezikhulunywayo emlonyeni ukuthi lokhu sekwenziwe kodwa practically izinto zakhona sizibone zisenzakala kodwa sizizwa zikhulunywa ngomlomo.
Iziphathamandla zeMelika zithi lanxa umongameli Mnangagwa ethembise ukucanda umhlahlandlela okhetho obalulekileyo akulalutho oluzwayo aselwenzile. Umphathintambo wezempilakahle usola iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende ezihlukuluza abongi abake bakhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ziqhubeka zisanda iziphathamandla zeZANU PF ezinqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa bemelele libandla kukhetho lwelizwe ezigoqela abaphathintambo bakahulumende lamalunga edale lephalamende. Abaphathintambo abanqotshiweyo bagoqela umnumzana Chris Mushowe, umnumzana Bednico Ncube lomnumzana Mike Bima. Amalunga ePhalamende wona abalisa umeli weMtoko South umnumzana David Chafika, owemtoko East umnumzana Ricky Mawere, umeli weMurewa North umnumzana Tendai Makunde, lowemurewa West umnumzana Ladia Sindoro. Umeli weMaramba Pfungwa umnumzana Washington Muswaire, lomeli weGoromonzi West unkosikazi Beatrice Nyamupinga labo banqotshiwe. EmaThebeleleni South abawileyo bagoqela umnumzana Andrew Langa, lomnumzana Malaki Nkomo kanye lomeli weBulilima West umnumzana Lungisani Nleya, yena onqotshwe ngomnumzana Dingumuzi Phuthi ongosakhulayo. Ama-primaries ezanu PF la ebelodlakela kwezinye indawo. Echekutu omunye oncintisayo umnumzana Dexter Nduna ukhalise umpopo izolo esethusela abantu athi bebefuna ukutshaya abasekeli bakhe. Enye impumela yokhetho lolu iza kwethulwa namuhla. Sixhume ingcwethi yehlaziya ezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda. Sambuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kwengqungquthela zeZANU PF lezi.
Ngibonani mina kutshengisa ukuthi ibandla leZANU PF lisesikhathini elingakaze libe kuso, njalo singatshengisa ukuthi kungaba lobuzimanyana obukhulu nxa kuyikuthi impumela edingakalayo ibingeyokuthi ibandla leli liphumelele, ngoba abantu mhlawumbe asebevota kuzana isiwanta kade behlala bevota isikhathi sonke singabantu abatsha. Laba bantu abatsha kutshengisa ukuthi abadala kade behlala bevotela izanu abasayithakazeleli kumbe abasafuna ukuyavota. Kutshengisa ukuthi indaba esale ikhulunywa nguJonathan Moyo ukuthi hayi izisekeli zeZANU PF ezazikhona uMgabe esisangu-president ukhanye ngani zaphuma laye kumbe lazokazithabanga sokulabantu abatsha, ngoba abantu bonke abadala bebekwazi ukuthi inhlala yenza abahlala bevotela bani, kodwa sokuvotela abantu abakade bengazakali kuZANU PF kwezinye indawo akade bengazakali lakwezepolitiki. Bonani khona kokutshengisa ukuthi iZANU PF ikusibanga esinzima kakhulu, kodwa isiseleso sibanga singaba siyisibanga esihle kakhulu nxa sikhangela elizweni lonke.
bebengapi esikhatini sonke abatsha laba okhuluma ngabo kumbe bebengaliphiwa ithuba
ngibona ngani koko nokuthi bebone ngani ngabaliphiwa ithuba kodwa unye ungaba ukuthi abadala kade behlala bevotela izano iba baphumileyo wasokusala bona abatsha bakhona akade bevele bekhona beyiba bakwanisa ukuthi bahambe baphatheke ekhethweni lwenzakaleyo kutshengisa ukuthi izisekelo zezano phepha zazo zonke azikho kuzano aziphathekanga ngalolu lokhetho kunokufanele kwethise kakhulu iqembo lika president Mnangagwa nxa sikhangelele ekhethweni oluzayo oluphambili ngoba kutshengisa ukuthi bangabe belahlekelwe isekeli ezithize
ngamanyamazi uthi ukuwa kwengqungquthela zonke lezi akuliqinisi ibandla lezano PF kwenza libe mdambiyana
yebo ke ngitsho lokho ukuthi lokho kuwa kwakho kungatshengisa ukuthi abasekeli kumbe sithi labo abavotayo bakhona asebengasikho kumbe abangasalithabeliyo ibandla labantu akade bevele bekhona lokho kutshengisa ukuthi abanye abaphumeleleyo abakade bevele bekhona abasekela abadala bezani bangabe sebebalutshwane kulabanye abaphumeleleyo udubo yikuthi uhulumende lowo akwazi ukuthi labo bantu baphume kuzani baya ngaphi okwenze bangavoti kathesi behlulwa ngabatsha kuyini khonokho kungatshengisa ukuthi mhlawumbe izanu PF ikhangelane lokungaphumeleli kukhetho olulandelayo
Utshintsho olube khona kubandla lezanu PF lolu singabona lulilethela yini abasekeli abatsha mhlawumbe abavela kwamanye amabandla afana labo MDC
angibone ukuphumelela lokho ngendaba yokuthi lanxa kube lontshintsho abantu akade bethabele ukususwa kukaPresident Mugabe kukhanye ngani kabazange bathathe inyathela lokuhamba phambili bathi hayi izani njengoba singathi laPresident Mugabe ukuthi ukuthi isilibandla elihle kukhanye abantu laba bale belokhu besemaqembini abo kumbe lapha kade bemikhona akula ocabange ukuthi ajoyine kumbe asebenzele ndawonye lebandla lezanu PF ibandla lezanu ngokukhithwa okwenziwe uPresident Mugabe kukhanye ngani lilahlekelwe ngabasekeli abadala njengabathiwa ngabasekeli abatsha ngaleyo ndlela kukhanye ngani ibandla lezanu akula mela engabandle kuyo endaweni ezenge kakhulu nxa ukhetho luqhutshwe ngendlela emqoka eqondile
abamabandla aphikisayo dokotela kukhona yini abangakufunda kuma primaries awezanu PF la
ngibone ngani abangakufunda yikho khona ukuthi bangahlali besithi kukhona abazavotelwa kuze kube nini lanini abazala bezingqungquthela kumbe babeziphatha intambo zebandla kufanele babejwayele ukuthi into zamabandla lezi fanele zibe le mpumela ethandwa ngabantu ngoba kwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi labo abacatshangela ukuthi bababambe ibandla bagiqike kumbe bangakhethwa ngendlela enye nxa khona lokho sokwenzakele kuzayenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi umuntu webandla labo abuye akhethwe kulezo zigaba ezifana lazenezo kwande ukuthi kungaphuma umuntu ekade esejwayelekile kungena umuntu omutsha uyabe sefana nje njalo selingana labantu bamanye ababandla amatsha khonokho kuyinto eyingozi kakhulu kumabandla efuna ukuqhubeka ebuso
udokotela Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe Omunye wamalunga edale lesenethi la kwelemelika ethekelele eZimbabwe yahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo umnumzana Christopher Coons uthi lanxa uMnangagwa ethembise ukucenta indlela eya ekhethweni eza kwenza lube ngolukhululekileyo akulalutho olubambekayo aselwenzile ukugcwalisisa isithembiso sakhe lesi Okungenza njalo imelika yesu lezi jeziso zenetho eyazedeza uhulumende wezanu PF. Ukunzi uthi uhulumende engawahlonipha amalungelo oluntu njalo enze ukhetho olusuthisayo. Yena labanye bakhe emelika abaphatheke ngodaba lweZimbabwe bazathatha amanyathelo ukwesula lezi zijeziso.
President Mnangagwa, both in our personal meeting, which was positive and terrific and very long,
uMongameli Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wethu lasembikweni awethulela uZulu ngemva kwalokho kanye lakumbiko awethula kuphephandaba le New York Times, wazinikela ukwenza ukhetho olukhululekileyo kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvuselela umnotho. Engakwenza lokho, siza kwesula izijeziso ezinengi. Kodwa iqiniso yikuthi isikhathi sesihambile, kodwa akulanguquko ezwayo esesiyibonile. Ukuhlaziya amazwi kaSenator Coons sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Duve.
Sekwaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi izinto ziyakhulunywa ngomlomo kodwa practical izinto zakhona zingenziwa. Yikho kathesi abantu abakhangelane lokuthi babone utshintsho eZimbabwe bebona ukuthi kuyinto bafisa ukubona izinto zisenziwa practical not ukuthi izinto zikhulunywa kuphela. So kusasele izinto eziningi kakhulu engibona ukuthi zizadinga ukuthi zitshintshwe andibala ukuthi kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bengasabi lokhophe esimeni seZimbabwe njalo kube kutshengisela ukuthi le direction njalo sekule transparency. Ngoba kathesi mina sithi siyakhangela ziningi izinto ezikhulunywa emlonyeni ukuthi lokhu sekwenziwe kodwa practical izinto zakhona sizibone zisenzakala kodwa sizizwa zikhulunywa ngomlomo.
UMnangagwa ubona ngani kuqakathekisa kakhulu sikhuluma nje okwedlula okunye, kuyini, yikukhitshwa kwezijeziso kumbe yikunqoba kwakhe kukhetho?
Babukobo, indaba yezijeziso into ebuhlungu kakhulu ikakhulukazi thina abantwana beZimbabwe ngoba nxa kusenzakala zonke lezi zinto lezi kuzisa ubuhlungu. Umthambo oza ubuhlungu kakhulu yithi thina abantwana beZimbabwe esifisa ukuthi ngabe sibone ukuthi iZimbabwe ayikho kulezi zijeziso eziphezulu kwazo. So mina into engiyibona kathesi uMnangagwa eyiqakathekisa yikuthi yena anqobe ekhethweni ngoba yiyo into engiyibona engathi useyifake yabe emqoka njalo akakukhangele ezinye izinto ukuthi kufanele ukuthi ayenze ahambe le ndima yake aqede kodwa sokufana lokuthi umuntu ohamba esithi kula kodwa ehamba ehlakula ethiya njalo utshane phezulu kwendima yakhe le ayihlakulayo. So yiko ibuza kwenza ukuthi indaba yeZimbabwe kathesi ibe into enzima kakhulu ngoba kuningi okuhamba kusalela emuva njalo kuningi okufanele ukuthi ngabe kuyalungisiswa okuloko kusegcekeni kutshengisela ukuthi akulungiswa ngendlela eqondileyo.
Nxa sikhangela indlela ukhetho lweZANU-PF lwama-primaries oluqhutshwe ngayo, sizwile kuthiwa kwezinye indawo kukhala umbhobho, kwezinye indawo batshayene, kwezinye indawo bayakhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Yebo, ukhetho lwelizwe luqhutshwa yiZEC, kodwa ubona sisiba lokhetho olukhululekileyo na?
Ukhetho olukhululekileyo babuNkomo, mina engakusho isifiso sabantu baseZimbabwe bonke, kodwa angazi ukuthi engakubeka ngithi abantu kuzinkokheli zaseZimbabwe ukuthi bayakukhuluma ngenxa yokuthi bayakuqakathekisa yini noma bakukhuluma bekubeka nje kuyindikimba nendaba abayibeka nje beyikhipha nje emlonyeni wabo. Kodwa mina into engiyibonayo babuNkomo, nxa sikhuluma nje mgceke singafihlelani, akukho khetho oluzaqhutshwa ngendlela enhle or ngendlela eqondileyo. Nxa kukuthi abantwana bomfazi lendoda beza kulwa bona bodwa, pho nxa kuyethiwe nxa sokusiyabuya omakhelwane kuzaphilwa njani? Kutshengisela sobala ukuthi nxa sokusiyabuya omakhelwane kuzabe nzima kakhulu kulento eyenzakeleyo. Ngoba kathesi bekuyiyo isikhathi sokuthi batshengisele umzekeliso ukuthi bona njengohulumeni onguye ophetheyo or njengephathi eyiyo ephetheyo kufanele ukuthi bazitshengiselele bona ukuthi izinto zabo bazihlelile njalo izinto zabo bayazazi ukuthi benzani. Kodwa kathesi kutshengisele i-confusion, kwatshengisela lolaka bona besesebodwa. So okutshengisela ukuthi nxa sokusiyabuya abanye abantu kuzoba nzima kakhulu labala babuNkomo. Kunezinto eziningi kakhulu ezifana nokuthi ama-reforms amanye lokhu esehlula ukuthi yenziwe. Kuzothi kathesi abantu bakhale kakhulu ngokuthi amabizo abo engekho kuma-registrations, bese kusiba khona njalo ukuthi abanye bavote baphinda. Izinto zonke leziyana siyazi ukuthi njengoba zitsho ukuthi i-ZEC yeza likukhangele lokuyalo. Kodwa lokhu esikubonileyo bekufanele ukuthi ngabe kuthiwa kube ngumhlahlandlela otshengisela ukuthi iZimbabwe izimisele njalo isilinde yaphelela ngokuthi i-host ama-elections.
UMnumzana Difa Duve ulwela amalungelo oluntu. Umphathi ntambo obona ngezempilakahle uMnumzana David Parirenyatwa usesole iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende ezihlukuluza abongi abake bakhalala umsebenzi ngenyanga edlule. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ekobulawayo uDokotela Pararenyathwa usole kakhulu iziphathamandla zezibhedlela ezweni jikelele ezihlukuluza abongi ababekhalale umsebenzi asebephindele emsebenzini. Uqhubeke ethi wonke umongi ohlukuluzwa iziphathamandla zezibhedlela ukhululekile ukumtshayela ucingo asho ukuthi uyahlukuluzwa emsebenzini ukuze labo abenza lokho bathathelwe amanyathelo.
There is no victimization that we will tolerate.
Akula ukuhlukunyezwa kwamanesi ezavumela kumbe sikusekele. Bonke amanesi akade eqotshiwe abafuna ukuphenduka emsebenzini ababuye bephenduka emsebenzini bebhala amafomu abo beqalise ukusebenza. Bonke abahlukunyeziweyo kumele bengilande ehofisini yami kumbe bengitshayele ucingo sikulungise. Akula ukuhlukunyezwa kumele kube khona kwamanesi wonke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uvumelane lo Pararenyathwa ethi uhlupho ukuthi ezinye inkokheli zezisebenzi ziyaphatheka kwezombusazwe okwenza kube nzima ukuba bakhulumele izisebenzi. Esipha isibonelo sikanobhala jikelele wenhlanganiso yabongi umnumzana Inokqongo ongene kukhetho lwamaprimary olwenzana uPF olusanda kuqhutshwa.
Udonga lo okhulumela izisebenzi kokutshengisela ukuthi vele iZANU PF nangwayo kayila kuhle ebantwini ngoba ingwana zethu ezikhulumela eziningi labantu abaningi abamele abantu babangabe ZANU PF benze sengathi balwela abantu kanti bona badefenda iZANU PF. So akusimangalisi ukuthi yena njengomuntu ongowe ZANU PF akula nto engayimele emelela izisebenzi uyabe batshela nje ukuthi ayisibili kumbe lokhu. So into esicela ukuthi nxa abantu bekhetha abamele izisebenzi kumbe abamela abantu sicela abantu abajenuine abangasobantu abasuka kuZANU PF.
Olwela amalungelo ezisebenzi kuZCTU umnumzana Ambrose Sibindi laye usole ukuhlukuluzwa kwabongi nguhulumende ethi ubaxotshe engazange akhulumisane labo.
Silendaba ezibambeka lapha esikhathi sizithini kuthi okokuqala akula mamele abhenka abantu bayadubeka abantu babhizi bayarefrenta ukhotha umsebenzi abanye bayasebenza bengafoni kathesi lodaba olubambekayo la sibe la manesi abehambe kustrike bedini ukuthi uhulumente akhulumisane lawo abangadizi kodwa siyakwazi ukwenza kelokhu 5000 bathole izimazi usathe ukhotha umsebenzi kodwa ngenxa amayini simile sakwala uhulumende wareversa and uyasengwa wazi uzaisiligala ulanto okuvela ukuthi athothe umsebenzi engajolisiswanga.
Ngalesi sikhathi sokunanza izisebenzi umhlaba jikelele eZimbabwe lilinanzile lelilanga loba nje uhulumende esehle wethusela bonke abazafuna ukutshengisela. Evula okusemthethweni umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana iZITF ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe izisebenzi ezizake zibe lobuqholo kumbe zitshengisele zimelana lohulumende wakhe uzazixotsha. Iningi labantu likusolile lokho bethi kwephula amalungelo ezisebenzi. Abongi basanda kuxotshwa umsebenzi ngumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga ngemva kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kodwa baphinda babuyiselwa emsebenzini kodwa iningi labo liyahlukuluzwa iziphathamandla zezibhedlela abasebenzela kizo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ubugebengu obugoqela ukugwazana kanye lokudubulana kwabasakhulayo abinsundu kwelebhilitane sobuthiye abazali abaningi baseZimbabwe abahlala kulelo lizwe bekhala ezimathonsi ngemva kokufelwa ngabantwana mahlayana nje. Kubika uEzra Chisaspanda.
Esigodlweni seLondon sounzima ukukhulisa umntwana ikakhulu ongumfana ngoba engagwazwa kumbe adutshulwe engonanga lutho. Umnumzana Douglas Pepper ufelwe umntanakhe kabuhlungu ngeviki ephelileyo.
Umfana uvele minyaka engu-14 bamgwaze vele esikolweni emini libalele njalo ugwazi wabulawa izigebengu zabantwana bemthelela engenzanga lutho. Lokhu kubuhlungu kakhulu and ngidabukile. London isibolile abantwana babulalana bodwa.
Unkosazana nomvelo Dube yena wayelomntwana oyedwa. Sezisalele yedwa ngoba ingane yakhe bayibulala.
Ngisebuhlungwini kakhulu. Mina ngingumama wazivela lapha e-UK 10 years ago. Ngabuya nomntana wami. Wayena 5 years. Umntana wami wazikhulela ekhula elana. And then kuthe last year umntana wami esuka esikolweni wahlangana labafana bamgwaza. And laba bafana abamgwazayo ababoshwanga bakhona lokho bezihambela phandle. Umntwana lo wayenguye yedwa, wayengumntana nami enganginaye oyedwa. Angisela mntwana, ngisezinhlungwini kakhulu, ngiyafuthelwa, ngizobuhlungu, sengisele ngingedwa.
Abanye babantwana bezizalwane zezibabhe badlala lezigelekeqe, bagcine besiba izigebenga labo okwenza bangene engozini. Unkosazana Pretty Ndlovu ufakaza ngobuqholo lokungakhuzeki kowakhe umntwana.
Kunzima lapha e-England. Njengomzali womntwana ongumfana, lo mntwana ongumfana ole 15 years engamzalela lapha e-England. Manje semvukele umphenyana umntwana lo bengasalaleli, wajoyina amagengi. Ngimkhuza njalo nje, sengingumuntu lwana osethi nxa ephuma phandle, ngibophe isisu sesaba ukuthi ngizakuzwa kuyini. Sokuze kwenzakala, bathe behamba lo mngane wakhe baduduba, umngane wakhe wahle wafa khonapho, yena sikhuluma nje ku-intensive care, wamdubula eqolo. Angwazi ukuthi kuza kuphetha ngani ukuthi bese kuyikugcina kwakhe sezabe sihamba nge-wheelchair kumbe uNkulunkulu uzangenela.
Edolobheni le-London kuphela sokugwaze kwafa abantwana abangaba ngamashumi amahlanu lantathu kusukela ekuqaliseni wani umnyaka. Bonke abehlelwe yile ingozi ngabensundu njalo bebulawa ngabanye babo abensundu. Izizalwane zeZimbabwe ezinye sezize zabandwa ngamandla okubisela abantwana abakhulayo ekhaya ukubavikela ukuba bangaphatheki ekubeni izigebengu ezingakhuzekiyo lokuthatha okudakayo. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Osanda kethwa ukuba isikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, unkosazana Linda Masarira izolo walelwe ukungena emkhosini weZCTU okuthakazelela ilanga lezisebenzi eleWorkers Day. Kubika uMavis Gama.
Unkosazana Masarira utshela intatheli zindaba ukuba ubeze njengazo zonke izizalwane zeZimbabwe njalo engomunye wabake bakhokhela inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi ngesikhathi esebenza kololiwe, kodwa uthi umangaliswe yikwenza kwabakade besesangweni bemvimba ukungena kulo mkhosi wezisebenzi. Utshela intatheli zindaba njalo ukuba akazange achazelwe ukuba kungani yena yedwa evinjiwe ukungena enkundleni.
I am going to leave this event and I'll attend other workers' day celebrations also.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uchasisa ngalesi sehlakalo.
Simeme amaZimbabweans abavelela kunhlanganiso ezichiyeneyo, njengoba lisazi ukuthi i-membership yethu i-diverse, bavelela kuma-political achiyeneyo, sihlangana ngokuthi siyizisebenzi. So besi konke ukuthi uzulu wonke nje lo ngavumelani lathi ekuboneni izinto ube elelungelo lokuba abe embuthaneni wethu.
Umoyo uveza ukuba umuntu wonke ube nelungelo lokuza kulomkhosi, kungakho besingekho isizathu sokuba kube loxotshwayo.
Singazike kulabo abakhangela i-security yethu ukuthi bakubambe ngayiphi indlela, siza kudingisisa, kodwa besingakhangelelanga ukuthi kube lo muntu oyaliswa ukubuya kumbuthano wethu kungalasikhali asiphetheyo engaqondanga ukuphambanisa abanye bethu. Asikwazi ukuthi basebenziseni ukuthi bemalise. Kuba nzima ke ukuthi ngingatsho ukuthi kuhle okwenziweyo kumbe kubi, ngokuthi angikazwa ukuthi ubiselwe ngamuva ngandlela bani.
Lesi sehlakalo simangalisa abaningi ukuba ukhona ongaliswa ukungena enkundleni bethi ngoba ubungelani lezombusazwe ungowomuntu wonke. abeze TTU baveze njalo ukuba bona kabazingenela izimpi zamabandla ezombusazwe abangakho yikulwela ilungelo lezisebenzi kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla kulusuku olufana nje lolokunanza uzibuse lapho umuntu wonke avunyelwa khona ukuza kiwo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Isihambi phakathi kwele Zimbabwe lele Botswana ezisebenzisa umngcele weRamakhwebana zikhala kakhulu ngokuphuziswa yi-immigration ngakucele le Botswana lapho abeZimbabwe abafoliswa khona bebodwa, kubika uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana busezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani, abeZimbabwe abangena kwele Botswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamakhwebane. Umngcele weRamakhwebane lePlumtree yiwo ophithizela okudlula yonke imingcele engena kwele Botswana, ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi. Kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela eliphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abeZimbabwe kuyonale impela viki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi le nkukhu ingabekela izicacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. Umnumzana Mbonyeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi, umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe eqotsha izethekeli kugoqela osomabhizimusi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. And nxa umuntu engathole i-horrible service njengesiyithola kathi eborder, kusho ukutshengisa ukuthi ilizwe leli linjani, lithitha njani ama-visitors, lama-investors abangenayo. In terms of ama-doing business initiatives, kumele iqalise eborder, kube le-seamless, smooth entry and exit of abantu, especially thina esivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngceleni weBotswana kwesinye isikhathi azitshengisi uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi, ikakhulu ma uhamba ngebhasi ama-lines angkhona awapheli even if unabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana eliphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa, kucele leZimbabwe yePlumtree kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo leyo kuwehlukanisa ama-line kube le line yama-citizens le yama-nine citizens iyaphazamisa kakhulu, kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala, kukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder isikhathi eside.
EleBotswana laqala uhlelo lokudinda amapassport lisebenzisa imitshina okwescanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe umnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imngcele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elisebenzisa lowo mngcele. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe izolo. ZPC Kariba Lengezi Platinum zibe ngotshikilo panqa 0-0. IChickenin inqobe iCapes United nge 1-0. FC Platinum 1 Black Rhinos 0. Ezimnyama ngenkani iHighlanders yona inqobe iMutare City nge 1-0. Imidlalo ekhona lamhlanje imikanje. IYada FC izanqikilana leShapani Mine eNational Sports Stadium, Chapungu vs Dynamos eAscot. IHarare City izadibana leTriangle United eRufaro. IBulawayo Chiefs yona ileHerentals eLuveve Stadium. Kuthi IBulawayo City izabhuqana leNikrud eBaba Fields. Kungalana imiklomelo Ingezi Platinum iloko ikokela ilandelwa yi-FC Platinum. Kuzinga lesithathu kuhlezi amahlola nyama ezikamagebhula. Ayike ziphelela lapha ezekuseni zihlobo esithandekayo likhumbula ukubana zikhona eza kusihlwa ngo-7. Olivalelisayo kwamanje ngumfo kamathukizinduna nkololokwana wamatukanduna ntungamilinkomo. Lijone kuhle.